Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 ngomfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umuntu laphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi yinto esibile mangalisayo ukuthi kulezi zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo sigcina elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalelana indaba encane efana lami.
Ngolowesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iminisiteri yanceda sine fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entry Exhibition oqale lamhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo seMelika Harare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhotabhota elokishini leGlenview eHarare eliqula elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulowesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. UMadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane. Ababili laba kabakabethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. UZulu watshisa imota kaMadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa echiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesahlakalo lesi.
Le yinto edamisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekelwe impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi. Yinto esibili emangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo sigcina elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalelana indaba encane efana lale. Kuyamangalisa, kuyadamisa sibili.
UMadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapolisa akakatsho lutho ngayo?
Sisakudinga njengokutholi njengoba sithe sifika endaweni amapolisa esekithi amgijimisa amhambisa esentra. Kodwa yini ngumuntu nje osakhulayo laya oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje aliyade hamba ngayo eyiyo ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzeleleyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namariganiya lawa awomhlangano wezanu-PF ngoba kade kunamasikafa ngani maminyinyana sibili singasihlaleli kangemuva emotweni. So ye umuntu osakhulayo sibili kodwa igama lakhe asikabi lazisamelela amapholisa ukuthi esitshele ukuthi ngubani igama lakhe.
UMadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
UMadutshulwa nje umufi igama lakhe asibelisi ukuthi silikhulume okanti njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemuli yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. UMadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4 ababili bakhona ngabomfazi wakhe abokuqala ababili abethuba ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi.
Unkosikazi kamufi ube sithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edorobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxotsha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lonto ngamili inkomo we Studio 7. Kiso umsebenzi wokwembawa lonyaka oyimine entra exhibition uqale namhlanje kobulawayo abesifazana aba kubhizimusi be ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi okuningi ngalolu daba sikuzweni kuAnastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elisha labesifazana lilemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iministry ethi iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayiloko sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo i-mining act, mine and minerals act, leyo iza kwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana kungabi lobandlululo. Lapha kule act kumbe lapha kulomthetho ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye kumining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezithiyeneyo bala mamine elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa uzikwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama mines omama abenza kuphi.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungenele umhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama-small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register uthole i-license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla awubabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu besitshela ukuthi ukuhamba njani ukuthi sesingaphi i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondo umqondisi webhanga labo mama iWomen's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bengesabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi mineral beneficiation catalyst for economic growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhote elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokho kwenzakala iningi lamalunga edale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lomkhuhlane ekilinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa kungayisisho ukuthi nxa usithontisele songathi ingcekeza or uphile umathanda. Hayi nasongutshela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera especially abantu ababhezi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje azizange sibe layo khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sipheke ukudla kovuthi nje. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asika kuzwa ukuthi umuthi lo uzafika njalo ezigabeni zethu umkhahlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakala eyakade lokhu esiyisafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise irandi njengoba i-South Africa isedize lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebedilema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyi babazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazisa ama-sanctions akhona. So akulasizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu yikucatha nje ngomunye kwabantu asebeyehlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe olwe-Transitional Stabilization Program ukuthi lutshoni njalo lusangaphi ilizwe. Intathe yezindaba ye-Studio 7 ubathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy lethwe nguminister, thina njengama economists siyavumelana layo. Ipolicy esiyibona ngani ngaletha intuthuko nxa ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili, kodwa nje uhluphe esiyibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasaba ngandle, ngoba besikwazi vele ukuthi ama RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar. Lama bond lawa esiwaphetheyo akahambelani le US dollar.
Umnumzana Anglestone Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabwean yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics. 20 something years or for donkey years lokho kwavula inyamazana lekuthiwa MDC, ingqondo zethu zihlala zigcwele ipolitics. Sesicabanga ukuthi yonke into sekuthi ngani twa sidla ipolitics. AmaZimbabweans si expect ukuthi sibona ngani uChamisa Chede angabusa i-economy izavuka ilungile, kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi, afica amadoda amadala njangangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambene emapulazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi.
Ngiyajenga lo civil society ifundisa abantu. Uhulumende enxeke amehlulu ukuthi athi abantu babekwazi kwenzakalani ngento zama fiscal policy lezi lama monetary policies. Kwedeka lokho nasabe abantu sebatshela ukuthi exactly kwenzakalani. Sibanike ispace bakhulume ngecrisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo Julia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyele endaweni yokulima njalo kuqhakathekile ukuthi abantu balime ngoba akula muntu ongasebenzela omunye.
Khona kwesibili ukuthi akubuyele endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya, sesakhe umntangakhe izindlu lapha edrobheni yabuseqedile. Abafazi bona abasafuni ukuyahlala ekhaya, that is bad. Asakhe nini imizi silime, khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu, kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi, yikho lasemakhaya abantu abasalimi, okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela, kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni nokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole diaspora forum. Namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilabo ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBelitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lo eBelitani leMelika. umthetho andaba we-Al-Shabab ohlale edolobheni le-Jilib ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwale-Bulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwe ngulalo kubulala intatheli zindaba elodumo yalelo lizwe. UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Soter Tsarov, ubike ukuba uSeverin Krasnodov oyisizalwane seBulgaria ubotshelwe kwele-Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Gando, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye phela isikhathi sombele sizoba nje izinto ekhabe ziright abantu bebethenga, kodwa te singathi indlela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha bengomala e-territory but ayikhomba ukuthi sone-problem enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kuminyaka ka-2008 obekubelo kunzima khona, abantu bezele sebephila ngokudla kusuke e-South Africa. Kuyabonakala ukuthi ekhaya sokukubi ziyaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu, kokubonakala ungathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Ma ukushika lapho abathola khona impahla, laba abazitholela impahla bezinto ekhaya kakhulu, into abajule into ezengegrosali nje isikhathi esingisibona bengathi bazokwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa, ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu, loba nje irandi lingathi liyawa loku ntengantengo okuthileli okwenzakalayo. Kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo elapha e-South Africa, zo nje abanye bekhala bethiso ngathi besingasezikula. Kodwa-ke masizo lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthithe khaso kudula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kuntengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la masizinto nje ezisuke ekhaya kuthithe khaya kusokulokunzima sokudula kakhulu, sokuyi-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo balayitha labo badla khonapho ngathenga impahla egrosa le-3 2000 lawula kukuthia imali egizimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi ezintu lakho kungadluli lazo, ngoba umthetho laba babewuphathisile iminyaka ezilele i-Statutory Instrument yana eyayivalela ezimpahla ezizingene ekhaya lokhu kusebenza lanxale ezimpahla zingasekho ekhaya, into ezingaba i-cooking oil ngamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli. Ma usuke lasebhodi abala bayazithathwa ngaba lo mnyama o ma ungabengasathanga ukuthina ibhoda ithuthe enkulu kakhulu, so kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba ungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khonapho otokala khona kuba ne-panic buying. So ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla, kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadhingeka ezitolo labo malaita ngoba yi-bargain sikhuluma into la futhi ukhulumisana ukhale layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani, kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la.
Bona abantu abavela ekhaya zodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacaca okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi, kodwa singaboni ngevokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry, ngoba last week khona i-government isenza conference othi azamkhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So labantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi, ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la. Lawo maphepha athethi asatholakali into ento ezingamaphemithi anzeke bazithola kufela application epemithi entsha 1-2 amasilama asebebanika thesi ma umuntu esiyauma sezefuna siyam so kumele ukuthi achiye i-passport yakhe angene ngayo ngale. So kusiba nzima ngazi ukuthi kuzoba njani. manje
nxa ukhangile lo umnyaka kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu eboda lapha sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuye ekhaya
okuye ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi into engiyibona izokwenzaama ufela impahla zizobaningi zisiye ekhaya ngoba ngeshuwa ngendlela umumo oyiwowona ekhaya kuyasho kuDisemba kuyabe kungaselani ufuna ubonakala ezitolo unless ma kungaba khona okungathinta ngesikhathi esincane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuya kungasela lutho so ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu ngisibona kathi ebhoda kuzoba nzima kuzoba busy ngokudla okuzalo kusiwe ekhaya abantu abazukuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya nendleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali bathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanembulezi bazilapho ukuzibiza bazoqhubisaseklinisi benazo la kodwa okuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kushiye ekhaya bona kthi kuzaba yikudla abantu abazokuba baningi kakhulu.
Lo mnumzana Cassius Jazz Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abi mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha noba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emapulazini nasezindlini laloba bele msebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khona elinzi usumhlungu kakhulu elo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu wathi uzokunikezwa 6,000 and then phezu kwale 6,000 umlungu oyindoda sesithi wathi ngifake lenye 4,000 uzobungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela umama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Futhi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo ezisebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Usebenza more than 8 hours awukhona ukucela increase awukhona ukutsho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi we are not educated example abasebenza amabhenki amathishala umnyaka uma uphela bakhutshulela iholo lawo but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucela ukuthi ngicela i-increase.
Unkosazana siyamthanda Dube odabuka kobulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafika wasebenza endlini yamakhiwa. Wathi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntana wakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elitshumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo eke lo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena ke uthi wasukuma wazilwela wayemangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke so akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ulama paper wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani imthetho womthetho whether ulama paper orawula uma paper asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavumi ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza ema kitchen.
Inhlanganiso yeizwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekanela lokho ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ethi kule ndaba ezininge seziphanyekwe emthathwana ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti kumama beZimbabwe abe bebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bathi kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kule South Africa ngingibhalelela Nhlapho.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladeni. Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje koBulawayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.